kuzile lomdiko ukuthi sokuxotshela amakhansela akwakuthweka ngakuyeli emsebenzini yikhothi koBulawayo. So kwakhathesi sesimelele ukuthi sizwe ukuthi nalesi sikhathi sokubaxotsheleni ngoba iqhutha labo nalo limele labaphepha akhombisa ukuthi boneni ngoba sonke isikhathi sakwazi ukuthi ukwenza ngaleni. Singathola lawo maphepha singawacwayisisa sizwe ukuthi boneni njengebandi lathi saphuma lomgoqo ukuthi kuzokuqhuba kwenziwa njani.
Miswa umsebenzi nyakenye amakhansela la ngubaba uKasukwere wayesithi ke thembekanga enza imisebenzi ye corruption ilina leke la wacwa isisa yini labona kubana kulanto enjalo
njengebani lathi silo shadow minister wethu amakhansela obuthenge lizwe xa isisa ukuthi kunokwenzakalana kumakhansela awegqili kafathola ngalizo ngoba nxa kuyizithi uKasukwere wayevele enobufakazi okutshengisa le-corruption ngakahambanga wayakhipha udaba lakhe ekhothi wabona ukuthi kakunalitho nethemba ukuthi usezama ukuthi adinge ezinye iindaba ezingancani labo njalo kumbe ufuqa nje isikhathi ukuthi siye sefika kukhetho lawo makhansela emsebenzini ukwenzela ukuthi banelise ukuthi bantshontshe izimali zikakhanseli elingisendela ukhetho luka-2018.
Nxa kungela buhuquluzi lokungethembeki okukhona okwenziwa ngamakhansela la kuyini pho uKasukwere akuba ngayo lapho?
Akuba ngayo uKasukwere ukuthi banelise ukwenza ubucili nokuntontsha emakhanseleni besazi ukuthi abalandeli bethu amakhansela e-MDC kawasoze babalise ukuthi bantshontshe ngoba bake sebebone kwafuna ukuntontsha. So abakwenzayo ukuthi bafuna ukuntontsha abalandeli amakhansela zethu engekho ukwenzela ukuthi kungakabi nomuntu ozakhulela kelezulu ukuntontsha abafuna ukukwenza.